VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlaka 10 kuMfumfu 2024 kuGibsdube. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza abemba amatshe eligugu ukuba besebenzise i-artificial intelligence ukuze bethuthukise umsebenzi wabo.
Umkhuhlane wengqondo umkhuhlane wokuthi abantu kabakawemukeli, ikakhulukazi ezweni lethu le-Afrika, ngoba abantu lokhu besakuthatha lokuthi kuyinto yokuloywa.
Kunanzwa usuku lokuhlolisisa ababulawa ngumkhuhlane wengqondo.
Omama bakhangele ukuthi babe yibo abakhangele imuli, so ukuthi bakwanise ukumisa kokubili imuli lebhizimusi kuba nzima.
Abesifazana bakhala ngokungasekelwa kwezamabhizimusi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla ovule kusemthethweni umbukiso wokwenjiwa kwamatshe aligugu eZimbabwe Mining Engineering and Transport Expo, iMine Entra 2024, kwabulawayo lapho akhuthaze khona abemba abenza umsebenzi ukuthi basebenzise ulwazi lwe-artificial intelligence ukuze bethuthukise umsebenzi wabo njalo bethole inzuzo ephezulu. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Efika ekuseni enkundleni yeZimbabwe International Trade Fair, umongameli Mnangagwa ubhode ebuka imitshina esetshenziswa ngabemba okuthiyeneyo lempahla abayisebenzisayo elomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga kanye neziphathamandla zikahulumende. Umnangagwa uthe uhulumende wenza wonke okusemandleni akhe ukuthuthukisa umsebenzi wokwenjiwa kwamatshe aligugu ukuze uhambelane lokwenzakala emhlabeni jikelele, ngoba lolu gatsha luletha imali eningi elizweni. Uthe kubalulekile njalo ukuthi abaphatheka kulumsebenzi basebenzise ubungcishi bolwazi lwakulezi insuku obe-artificial intelligence. Amazwi kaMnangagwa asekelwe ngumqondisi we-ZITF umnumzana Nicholas Ndebele.
Indaba ye-technology kukhokhela i-artificial intelligence yinto eqakathekileyo okumele njengoba umhlaba jikelele usebenzisa lawa ma-technologies. Kuyasiza kakhulu ekuncediseni lokho okuthiwa ngama-efficiencies.
Lo nyaka umbukiso we-Mine Entra ulamankampani akwamanye amazwe abukisayo angamachumi phose amabili 19 agoqela avela kwele China, i-DRC, i-India lawase-South Africa. AweZimbabwe wona ayedlula amakhulu amabili alengxenye 255 nyakenye kubukise adlula amakhulu amabili lane. Umqondisi wenkampani esebenzela kwele South Africa naseZimbabwe eShemax eyiyo enqobe amankampani abukisayo avela kwamanye amazwe, umnumzana Shepherd Chawira uthi awulula umsebenzi wabo ngoba zinengi inkinga ababhekane lazo.
The environment is very unstable. The exchange rate regime is very stubborn.
Umsebenzi wokwemba amatshe aligugu afana legolide ledayimana ubusenziwa kakhulu ngobaba okweminyaka leminyaka, kodwa abesifazana labo sebewenza ngobunengi. Omunye wabo obese-Mine Entra unkosikazi Priscilla Masuku ogebha igolide eGwanda yena othi bacela ukuphiwa amathuba ukuze bathuthukise umsebenzi wabo. Osakhulayo unkosazana Thubelihle Sibanda naye ongene umbukiso we-Mine Entra ukhuthaze abatsha ukuba bangene kubhizimusi lokwemba ukuze bazithuthukise. Umbukiso we-Mine Entra lonyaka uhamba phansi kwendikimba ethi An Ethic Success, the Mining Value Chains, Innovation and Industrial Nexus. Ngimele iStudio 7 iwobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Elizimbabwe limanya nelo umhlaba wonke jikelele ukunanza ilanga lokulimukisa ngomkhuhlane wengqondo lamhla. Abezempila kahle bekhuthaza ukuthi abacabangela ukuthi balesifo lesi baye ezibhedlela ngoba bengathola usizo. Usithandekile Mhlanga wa Studio 7 uxoxele inye yalezincwadi engumongakazi engathandanga ukubethwa ngegama.
Umkhuhlane wengqondo umkhuhlane wokuthi abantu kabakawe emukeli ikakhulukazi ezweni lethu le-Afrika, ngoba abantu lokhu besakuthatha lokuthi kuyinto yokuloywa, asunto nje uyayodwa, abakakwemukeli kahle. Njalo kusese yinto ehlekisayo, into abantu abayikhangelela phansi. Engingakuxwayisa kubomama labobaba ikuthi nxa ukuthela ukunanzelela ukuthi isihlobo senu kumbe umntwana usiba lomkhuhlane wengqondo, sikhuthaza ukuthi hambani kwabezempila kahle ukuze liye kuzwisisisa kahle ukuthi kuyini sibili okunganceda umuntu lo osekhubazeke ingqondo. Ukukhubazeka ingqondo asonto ephangisa ukuthi abantu bayizwisise bayemukele masinyane, ngoba nxa iqala abantu bakuqala njengani into encane kumbe into eyangisayo ukuthi abantu baphumele egcekeni. Ngokunjalo ke abantu bayaphuza ukuze bayefinyelela ezibhedlela, but engilokhu engikukhuthaza ukuthi lingabona umuntu esesenza into ade engajayelanga ukwenza, maybe useqalisa ukuba lolaka, ulodlakela, kumbe useqalisa ukuba ungaziphathi kahle, siba lobuchapha kagezi, useqalisa ukuthi angahlanganeli kanye labantu, etshengisela ukuzikhetha ebantwini, hambani kwabazempilakahle bayakwazi ukuhlolisisa isizathu salokho okwenza ukuthi umuntu enze njalo. Njalo kuyelapheka umuntu aphile impilo njengabanye abantu bonke, asebenze layo abe ngumuntu onormal. So ngixwayisa bonke nje abacabangela ukuthi ukhona umkhuhlane wengqondo, kabahambe bayezibhedlela bayehlolisiswa kakutsha. Njalo nxa kuyikuthi umuntu uneproblem maybe ye-depression, kabahambe baye ku-counseling kungakabi yinto ezagcina idala umkhuhlane wengqondo o-serious.
Leyo incwadi kwezempilakahle ebixoxwa loSithandekile Mhlanga wa Studio 7 isegweru. Isikondlo seZimbabwe kwele South Africa sithi abathatha ama-electronic passport se ekupheleni kukampandula kumele bewathatha esikondlweni lesi noma bengatholanga imilayelo yama-SMS kumamakhalekhukhwini. Isikondlo lesi esethule umbiko lo ekhasini laso ebulenjini be-internet lithi okumele bethathe ama-passport abo yilabo abahamba kuleyo ndawo kusukela mhlaka 23 kusiya mhlaka 25 kumpandula. Sithi abantu balakho ukuthuma izihlobo kumbe abangani okumele bethwale izithupha lamaphetshana aveza ukuba bahlawula imali yamapassports.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7? Sifisa ukulivikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel, lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe eziliqotho, ama-videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel. WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ili ekhona lapho VOA Ndebele WhatsApp channel, yinkundla yakho.
EZimbabwe kuthiwa ngelinye lamazwe akuzwekazi le-Afrika aphakathekisa amabhizimusi lemisebenzi yabesifazane, kodwa loba kunjalo lokhu bekhala omama besithi kuningi okubavimba ukuze amabhizimusi abo athuthuke ngemfanelo. Kubika uTopias Mudzingwa eseHarare.
Ekhuluma emhlanganweni oqoqwe inhlanganiso yeWestprop ibambane leyinye njalo inkampani yakwelemelika eAtlantic Council for Freedom for Prosperity okhokhela inhlelo kunhlanganiso le, umnumzana Joseph Limoyo uthe kuyajabulisa okwamagama ukuthi omama bayasekelwa kwezamabhizimusi eZimbabwe.
The country does actually pretty well. kakhulu ukuthi eZimbabwe lilemthetho ephakamisa omama abafuna ukwengena kwezamabhizinisi kodwa uqathile njalo ukuthi lokho kusekelwe ngumumo omuhle elizweni ukuze amabhizinisi lawa engachabalalini.
Kodwa loba kunjalo bayakhala abesifazane abathi zinenge inhlupho ababhekane lazo nsuku zonke eZimbabwe. Omunye wabesifazane laba ngunkosikazi Yvonne Chiwara onebhizimusi kobulawayo onceda osomabhizimusi ngolwazi lwamabhizimusi.
And obviously kulama challenges akubuyi wodwa. To start off with, I'm a female. Abantu bayazibuza ukuthi who are you? Uzibona ungubani ungumntwana oyinkazana ongakhuluma into enjani? Kuyabuya lakhona okwama-psychological, you know, questions ukuthi who do you think you are? What are you capable of? Ungubani? So we are judged on that.
Omunye njalo wesifazane osakhulayo unkosazana Nicolette Mbulawa uthi kabatholi usekelo olwenelayo emphakathini omama abafuna ukungena kwezamabhizimusi.
Omama balenkangelelo bakhangelelwe ukuthi babe yibaba abakhangele imuli, so ukuthi bakwanise ukukumisa kokubili imuli lebhizimusi kuba nzima.
Unkosazana Primrose Ncube ohlala eKezi eMatobo uyakusekela lokhu esithi omama emaphandleni badonsa nzima kwezokusungula lokuqhuba amabhizimusi.
Lokuthi babethole indlela zokuthi ba-applyele ama-loans, ama-business loans, abetholakala maybe kuma-financial institutions. Omama abaningi baswela indlela yokuthi ba-applyele ngoba abala collateral, and okunye futhi okubulala omama abaningi okusenza kube nzima ukuthi singene kom-business. Ikuthi asila exposure, omama abaningi especially abasemakhaya mina lapho engihlala khona akula exposure, asikwazi ukuthi nxa ngifuna ukuthi ngilokhu zibhizinisi enje ngiqalisa njani ngenza njani ngiqonda ngaphi.
Ekhuluma ngenhlupho ezibhekane labesifazane umphathintambo obona ngokusetshenziswa kwemali kahulumende umnumzana Mthuli Ncube uthe uhulumende weZimbabwe uzakhuphula izinga lokunceda omama abakumabhizimusi.
Esikuzamayo njengohulumende ukuthi intengo yemali le lekhe sithi khona yi-interest iyehliswe, nathi sibona ngani phezulu kakhulu. So silamaqhinga atshiyeneyo ukuthi siyehlise, njalo awuthi ubeke umweleke imali umuntu ethi khona ulanje kulalokho elokhu esithi yi-collateral ngesilungu, sula koko lapho kwehlise kube lula ukuthi omama babolekiswa.
Abesifazane abedlula ikhulu abangene umhlangano lo abalufundiswe yinhlanganiso ye-Westprop. Umhlangano lo oqale izolo ugqitshwa namuhla. Ekhuluma kusanda kugqitshwa umhlangano lo okhokhela inkampani ye-Westprop umnumzana Kenneth Sharp utshele iStudio 7 ukuthi osomabhizimusi kumele basebenze lohulumende ukuze bethuthukise amabhizimusi abo.
For too long we've looked at government and private sector as separate entities, they should be looked as one.
Isikhathi besesiside uhulumende esebenza ngale osomabhizinisi bengale. Siyabonga inhlanganiso ye-Atlantic Council esibonise ukuthi ukusebenza ndawonye kuqakathekile. Siyathembisa njengabo osomabhizinisi ukubambana lohulumende ukuze siphathise omama ngokugcweleyo.
Umhlangano lo uqhutshwe phansi kwesihloko esithi Women for Prosperity. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Zikafizwe ezivela kwamanye amazwe ngamaphitshane. Uhulumende wakweleTaiwan uthi eliChina liyaziyenga uma lisithi ilizwe leli liyingxenye yalo. Umongameli wakulelo lizwe umnumzana Lai Chiang-te uthi eliTaiwan lilohulumende kaZulu uma kuqhathaniswa lohulumende wakweleChina. Lokhu kubikwa ngabezindaba abeReuters. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba abadabuka eZimbabwe abakhangwa ukuba bayisebenza kwele Russia bathi babanjwa ngamandla okuba bekhande indizamtshina zohlobo lwama-drones ezisetshenziswa ukubhomba kwele Ukraine. Le yiStudio 7 esiraza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Wezibhathelene leMelika, izulu lesiphepho uHurricane Milton libulele abantu abane esabelweni seFlorida izolo njalo latshiya abayizigidi ezintathu 3 million bengenamandla kagesi ezindlini. Izulu leli belilomoya omkhulu oquthule izindlu lezihlahla obuhamba ngesiqubu samakhilomitha aphezu kwamakhulu amabili ngehola 250 kilometers. Indawo eziningi ezigoqela izikolo lamabhizimusi bezivaliwe namuhla. umongameli Joe Biden ukhuthaza abathinteke kulesi sahlakalo ukuthi bahlale ezindlini bamelele usizo oluvela kurhulumente wakhe. Untungameli Nkomo weStudio 7 uqoqe lesi sizalwane seZimbabwe esihlala eFlorida, unkosazana Sikoluhle Musundile, yena othi lapho ahlala khona akubanga lo monakalo omkhulu.
Lapho ngikhona, it's not that bad. Ifence went down, umoya wangkhona, ya umoya was scary. At umoya lezulu, but mina tengekho ku-evacuation zone. So, lapho ngikhona, it wasn't that bad. Really, it's just a fence that's down in Lama Pin, in Jadepipo, and the Lomoya to scare it, but otherwise, I'm losing all the power. So, but in Lavanta Banning and Seven Zalaba, they will send a mamma's sisters on Tabata.
Ukwezi nyinda wana uvuga lawe kubo mabona kute njalo nga usizo wa mshaombe kuzihlobo labangane abase ndaweni lapho kube lo monakalo omkhulu vathi kunja
abantu abaningi bakhala ngepower lezihlahla ezilokhu ezisablokhi lokho ze ezisablokhi izindlela ama-power lines. So lokhu besitakhe ezindlini asikaphuma sikakliwa ukuphuma ngoba wazi ukuthi ngayizihlahla zitshaya ama-power lines e-down. There might be power, live power. So abantu abaningi abakakliwa ukuphuma ezindlini.
Emsebenzini lihambile yini namuhla njengoba usendaweni yakho kubanga lo monakalo omkhulu?
Mina was on standby ngishaya isizolo ekuseni ngisebenza esibhedlela, so I was I'm team B at the funding ingene kusasa to relieve team A. Team A is still in. So team A lokhu isesibhedlela until kusasa kuseni, then team B thina sirelieve abalokhu bephakathi kathesa.
Abenza eminye imisebenzi nje etshiyeneyo ungathi bayasebenza yini namuhla ikakhulu endaweni yakho njalo lesikolo zivuliwe?
Hayi, izikolo azivulwa imigwaqo ekakliyo, izikolo azivulwanga. Abasebenzayo kuya ngokuthi usebenza ngaperile kule ndawo esezivuliwe, amanye ama-grocery store sevuliwe, kwezinye indawo lokhu abakakhuphi labaplanti emawindini, so amanye amabhizinisi amaningi lokhu esavali.
Lapho echaye khona kakhulu i-hurricane le, kuyini elikubonayo kubomabonakude?
Sona amanzi amaningi on the streets, making it impossible ukuthi abantu beyenze go in and out. Abakakliwa ukuthi bebuyele like bo-St. Petersburg labo-Clearwater, abakakliwa ukuthi bebuyele bebona i-damage. Abantu abaningi babalekele ngapha kwaya grounds e-Tampa. So ukuthi bebuyele khona ngale, they have to get cleared first, akukakliwa. Lamanzi engabe lokhu edrayina, it's less water on the roads. Kathesi ba-encourage abantu ukuthi beke beme amanzi edrayine, beme ukuhamba-hamba.
Unkosazana Sikoluhle Musundile yisizalwane seZimbabwe esihlala eMelika esabelweni seFlorida, bexoxa loNtungameli Nkomo weStudio 7. Silokhu sikwezeMelika, i-Electoral College yindlela abantu eMelika abakhetha ngayo umongameli. Lokhu kusebenza njani?
I-Electoral College indlela abantu eMelika abakhetha ngayo umongameli. Indlela le iyachiyana lendlela amanye amazwe akhetha ngayo abakhokheli. Isebenza kanje. Ibandla linye ngalinye lingakhetha ozalimela kukhetho lukamongameli, lo okhethiweyo ukhetha umsekeli wakhe. Abantu laba bakhankasa belungiselela ukhetho oluqhutshwa mhla ka-5 kuLwezi. Ngosuku lokhetho ababhalisileyo ukuvota bahamba endaweni zokuvota ukuyavotela abamfunayo. Kungavotwa umongameli ukhethwa kusetshenziswa i-Electoral College. I-Electoral College ilabantu okuthiwa ngama-electors abaphatha impumela yamavoti ezabelo. Izabelo zilabantu abaningi, zilama-electors amaningi. Ukuze umuntu anqobe kukhetho lukamongameli, kumele athole ama-electoral votes angamakhulu amabili lamatshumi ayisikhombisa, 270. Ama-electors la avota kungedlula inyanga, njalo umongameli ugcotshwa ngoZibandlela. Nanko-ke yiyo indlela abantu beMelika abakhetha ngayo umongameli. Njengelikubonileyo indlela le ichiyene le ndlela amanye amazwe akhetha ngayo ubukhokheli.
Siyabonga kakhulu Dabakancube. Ngokulesikhathi eside umnumzana Jameson Timba labanye abakucelele Citizens Coalition for Change, umnumzana Jacob Ngaruvume labambalwa abaphikisayo bevalelwe eRemand Prison besethiswa amacala okwephula izikhonjiso zomthetho weCriminal Law Codification and Reform Act. Utimba lamanye amalunga e-CCC babotshwa ngontulikazi walandela ukungarivume uMnumzana Amos Chibaya labanye ukuthiwa bathuthuzela udlakela ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano we-SADC Summit waqhutshwa kunyanga edluleyo. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe loMnumzana Nhlanhla Moses Ncube, unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance, loMnumzana Joseph Juma omele iphekandaba jabalala edala lephalamende ekubandla leZANU-PF. Uncube usungula lingxoxo.
Abalokhu bevalelwe ngoba uhulumende okhona kasuye wabantu, uhulumende ozifakileyo wesaba lezithunzi zabantu ke uyazesaba. Lokhu vele kusibisela emuva ngesikhathi sikaSmith ukuthi abantu babebotshwa bengavunyelwa kulento abayisolayo kabayisole. Ngoba ukusola ukubuswa kabi kulilungelo lomuntu wonke. Nxa sikhangele ku-21st century nxa kulomuntu osabopha umuntu ngokuthi uthe khona ngibuswa kabi. Kuyinto embi kakhulu le siyibona isenzakala elizweni leZimbabwe.
Ye baba Golide uyazwela lapho uyakhuluma uNcube ukuthi hayi kukhanya ngazani lina liyenza konoko okwakusenziwa ngu-Ian Smith kodwa ngani liyenza okuwesi kulo Ian Smith. Ungena khonapho ke Golide.
UNcube ulukhuthile ugatsha kancane ngoba akasho uhulumende obopha abantu bofaka abantu umthetho owabunjwa ngabantu bonke othi ayi-constitution loku okwavunywa ngamuntu wonke yikho okubopha abantu. Uhulumende kangeneli yikho bona thakona there are three arms of uhulumende kule judiciary kule executive the legislature lapha mina engikhona khona eparliament ngani executive sisho phela upresident lama minister ijudiciary sisho phela imithetho ndaba yena leyo akungenelwana omunye nomunye ubamba okwakhe thina njengelegislature siba overseer siba supervisor ukuthi basebenza kuhle na. So into eqathi leyo nxa sikhuma ngento enjeyazoyalezo ezalaba abantu kube yivalelwe okuhle ukuthi kwesi sikhathi lani basakazi ake nidinge abantu be-judiciary service khona ngale ukuthi sizwisise ukuthi kanti vele bona laba abantu kube bevalelwe abanye bephiwe amabheli kuyabe kutheni kusuke wathini ngoba kaneyineyi into leyani othiwa ibheli iphiwa ilama condition. So ungavele wethula icondition yani. So sisho ukuthi next time nxa ubuya usizo kuma phambi kwabo laphana ufuna ukudika ibhenki balalo ilungelo lokukwalela ngenxa yendlela oziphathe ngayo ngamuva le kuyabuya futhi kuzokuhawunta phambili ngayo. So yinto kumele zicace zonalezo singalaliphuka ukugijimela ukuthi kona yeke uhulumende lokhu uhulumende okwalo ngoba khona okwenzekayo lapha even e-America even e-Britain ukuyenza into engani sofuna ukuvulela uhulumende wabo kuyaboshwa vele akuna lizwe elingayekela umuntu efuna ukwenza umathanda endaweni zokubusa kwelizwe.
Ye uyamuzwa ke uyakhuluma uGolide lapha Ncube ngelaba
izigangi kazibotshwa umnotho welizwe ufile ngecorruption kutshontshwa izimali kazibotshwa imali ziyatshontshwa khonapho kubanjwa izimota zemali zonke lezo zinto lawo bantu kababotshwanga kodwa abantu abasukuma bemele intuthuko yokuthi lokho kwenziwe elizweni sibuswa kabi babotshelwa ukuthini wothi ngukorelte baba nguhulumende nalochuma njengoba usitsho sithi uhulumende ulengatsha ezintathu lolo gatsha lunguhulumende okhuluma ngalo oluyilo lubopha abantu yekelanini ukubopha abantu kungela sizathu sokuthi libabophelane ongalivuma abakonile okuyini alifuni kuphikiswa lidingane emaphalamende ngoba nxa lingafuni ukuphikiswa hambani liyehlala ezindlini zenu lisuke kuhulumende kumele kubuse umuntu ovumayo ukuqondiswa ngoba lina alisine lazi yonke into ipolitiki yale raliyazi lazi ukuvalela abanye ngoba lisesaba ingqondo zabo ezibukali okwedlula ezenu umnotho welizwe ufile yikwehluleka kwenu okutshengisa ukuthi liyehlulela nxa sebelichasisela abaliqondisayo bezama ukulivula amehlo selisiyabavalela ejele ukuze lisale lingathiwa lina lilile ngqondo eziqondileyo akuqondanga khonoko.
Ye Golide gqiba khonapho.
Hayi uzinyubeinini uyazama ukuthi amele into yakhe ayimeleyo kodwa njengoba ngishilo mina akula muntu ongapho ngokuvalelwa kungela sizathu njalo akula nto emangalisayo engakhithwa ngabothimba kumbe ongalivumi labo bebodwa kanti nganti bonke abanye labo obabonesochamisa abaphandle obabosikhala abaphandle sebephandle baningi abanye abantu aba-opposition abanye abakhaliphileyo futhi ukudlula konoku kodwa abaphandle into nje khona ukuthi bona icala lembula ingubo lingeni yiko khona ukukhona kuphela yiko nje mina ngafuna ukuthi ula ukuthi ngolindaba le asichubuleni silo muntu wakhona ngale emthethweni umdinge baba Mthembu umuntu lo onjani ukwazi ukuthi kona sikhulume into esicace ngayo hasho ukuthi sibonge ukuhlalisatha iganga kwesi sikhathi sikhulume izinto sesibonge ukubala nje kuphela kodwa singaba nolwazi ukuthi kona kanti laba abaseleyo kutheni yinto ezasincede naleyo ukuthi kona sibe sesikwazi ukuthi kona sesidiscussa la sikhulume izinto ezinjani ezirelevant njalo izinto ezingekho intangent le reality.
Lapho lizwe umnumzana Joseph Juma omele iphelandaba jabalala edala lephalamende ekubandla lezanupf kanye lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance. Wezemidlalo, iqembu lenguqu eleZimbabwe Warriors linqobe elenamibia 1-0 namuhla kusibaya se-Group J 2025 AFCON qualifiers emdlalweni odlalelwe e-Orlando Stadium eJohannesburg kwele-South Africa. Lokhu kutsho ukuba eleZimbabwe elilemiklomela emihlanu selikhokhela isibaya lesi, lilandelwa ngele-Kenya ngele-Cameroon. Liza kungilana lele-Namibia njalo ngomvulo. Soke isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli be-Studio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Studio 7, ndinjani. Ukhulumayo ngumhlali wetsholotsho khona lapha ngisaba nje ukuziqamba ibiso. Ngilohlupho la, hlupho lwami lusukela ecourt yona le tsholotsho. Ngilodaba olusule 2 years, ngenxa ngaphambani be 1 year 8 months. So udaba lwami ngiyahamba ngisiya kuthiwa ngobani labo clerk of court ngisiyacela iform ukuthi mangalele lowo muntu. Kuya nje ukuthi iform lena kawuyitholi nxa ungela messenger of court. Manje engakwaziyo ukuthi athi messenger of court ukhatshwa yimi yini. So bendinga ukuthi ngathola yini usizo ma ngabe likwanisa ukungcedisa kwanisa ukungcedisa ngamvula ku 0784392116. Ngiyadinga sulu sizwa ukuthi ngiyenzeni ngoba ngilinawo ugcina usuyenza into engayisiyo kusasa kuthiwe umuntu lo urudu kade uyakujikajika kwamani ekhoti ngiyayimbona abanye abantu umuntu eseyaripota icala befika bemjikajika azagcine eziphelelwa amandla umntwana ebhejika ngoba uyakuloku ugade usiya khona phana ugade usiya komva ngicela usizo.
Izimbabwe zokwaba yikampani yezanu kahle kahle ma bezavula ibhizinisi ngamapasipoti egoli phezu kwalokho ipasipoti yakhona 5,000 ayila phemithi abantu bezimbabwe basafuneka e-South Africa njalo ukuzihlela e-South Africa usebenze kufuneka iphemithi. So bathi khona abantu bazenze njani nemisebenzi ayiseko 5,000 bazayithetha pha abantu abona le nto lebuhlungu kakhulu lokuthi phela ngabe le 5,000 iyathathwa iyalungisa izibhedlela ekhaya kubakhulu ezikolo kube le free education kodwa konke lokhu abakucabangi into nje ekhona kungabo kuphela ukuthi bathathe le mali ebayifida abantu babo. Abantu babo kabafundile ezikolo zasekhaya bafunda phetsheya kwabona labo kabayelatshwa ezibhedlela zasekhaya bayelatshwa phetsheya. So into leyo ihlungu kakhulu angazi isikathi laba abantu abasezi bekhonkotha lapha ku-Studio 7 bekhulumelizana bazazabe kubone nini konke lokhu nakungangumasenga lapha kobulawayo iphumule emadodeni.
Studio 7, lishonile linjani? I'm right. Hayi, qhubekelani phambili bantu bakankulunkulu umsebenzi omuhle. Khulume ngendaba leyo ukuthi ikhulunywe ngumnankagwa lamhlanje ekhaya. Sithi ama-journalist labanye laba ama-organizations la angasiwa ka-government babangahambi bekhuluma okuninginingi ngelizwe. Ya, yikho kwenziwa i-dictator. Umuntu obusa ngomkhonto vele yikho akwenzayo mutshaka lo. Bamjayiza manje ngokuthi vele samkwanisa sammanelisi vele vele siwanaba swaqamparana swanaba wanaba njenje iintanga zamajodo lamatha vele kasamkwanisi bazakhipha nabodo thina abantu kazana nje asisakhona ukuba ubakhontrola abantu laba ngokuthi sabajayiza abantu laba wayesithi bangaphonga ukukhuluma enye into abantu sebegijima sebelwisana lo muntu lwana.
Lapho ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo. Ake sokusala namhlanje oluvalisa ngenjabulo ngumthembu osithembayo uKip Stube. Lingakhohlwa i-Live Talk iyalandela.
Siyabonga ngokulalela kwenu.